So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 6 kumpalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi likhathazekile ngesimo somnotho ngesikhathi amanye amabhizimusi evalwa, odokotela ezibhedlela zikahulumende bekhalele umsebenzi, njalo lentengo yempahla ezitolo ilokhu iqonga mihla ngemihla.
Imisebenzi eminingi seyavalwa, amafektari esavalwa, abantu bese bephila ngokuthengisa emgwaqweni, abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi, abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuphileyo makayikho.
UZulu uthukuthele ngokusilela kwamafutha epetulo lawe dizili okuqhubeka kusiba kubi elizweni.
Abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi, abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuphileyo makayikho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iningi lithi likhathazekile ngesimo somnotho elizwe ngesikhathi amanye amabhizimusi evalwa ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, odokotela ezibhedlela zikahulumende bekhalele umsebenzi, njalo lentengo yempahla ezitolo ilokhu iqonga mihla ngamalanga. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga we-Studio 7 exoxa lomfundisi uSenis Banda ngalolu daba.
Siyakwazi ukuthi simi kanje kathesi imisebenzi eminingi seyavalwa, amafektari esavalwa, abantu bese bephila ngokuthengisa emgwaqweni, abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi, abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuphileyo makayikho. Njalo siyakwazi baningi abantwana bezikolo asebehluleka ukuya ezikolo. Ngakho-ke umumo wethu mubi kathesi. Ungasikhangela ukuthi ezibhedlela amadokotela abeke phansi imisebenzi, kutho ukuthi kuba nzima kakhulu emuntwini ongasoze akwanise ukuthi aye kulawa amadokotela azibhadalela engasokahulumende ukuthi uzibhadalele uzikhokhele yakho imali yodwa. So kutho ukuthi umuntu angagula kathesi, ingozi esikhona ukuthi sizaba labantu abaningi abangagcina besifa ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi babeswela indlela yokuthi umuntu ayelatshwe. Imikhuhlane yini ebingakwanisa ukuthi ivimbezele ayisoze kukwanise ukuthi ivimbezele ngenxa khonoko. Ngakho thina udubo omunye silubonayo lapha yikuthi uhulumende ukhanya engatshitshi, engaphangeli ukuthi alaleli ukukhala kwamadokotela ethu, ngoba kuyinto eqakathekileyo ukuthi yena uhulumende abe nguye-ke okungenelayo akhulumisane labo, ngoba mbona ngani izinto eziningi abazikhulumayo izinto kumele zilungiswe nguhulumende. Badinga nje izinto ezilula ukuthi sidinga ukuthi umsebenzi wabo ube lula kumbe wenzakale kakuhle. Izinto abazicelisa ngabo uhulumende uyazenza, kodwa siyabona ukuthi kathesi uhulumende wethu ugijima ngeconference ezanu le ezakuba khona esigodini, bagijima ngezinye izinto emaceleni ezingayisizo eziqakathekile kakhulu ukwedlula impilo zabantu.
Lina njengezinkonzo libona kule themba na phambili kumbe uhulumende lo kalabangani anamanye amazwe kawamnanzi, kuhamba njani?
ambona ngani kuvola ukukhona ukuthi uhulumende wethu usaqalisa ukuthi athola abangani ngenxa yokuthi sisuka esimeni lapha upresident lo owakhitshwayo umgabe wayevele engafuna ukukhulumisana namanye amazwe. Ngakho-ke bona baqalise ekuqaliseni. Kuza kuthatha isikhathi eside ukuthi abantu bebe lethemba lokuthi luhulumende izinto lezi azikhulumayo uthembekile yizo lokuthi njalo uyakwanisa ukufeza lokho akuthiwe. Njalo sinanzelela ukuthi into elimazela uhulumende kakhulu ikudutshulwa kwabantu ngo-August sokwedlula ukhetho. Lokhuyana mbona ngani kube yinkalakatha yendaba obekumele ukuthi balanzelele ukuthi i-commission yabo le iyatshengisa ukuthi bazimisele ukulungisa lindaba kakuhle. Ngenxa yokuthi amazwe alezimali afuna ukuthi engafaki imali ananzelele ukuthi uhulumende wethu uyachitha kuhle impilo zabantu.
Alo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo siqale ngokubuza ingcwethi echubungula ezombusazwe umnumzana Masimba Kutshera ukuthi kambe umumo womnotho welizwe ungabe usubhidlike kakhulu na ukwedlula lapho kusabusa umnumzana Robert Mugabe njengalokho okuthiwo ngabanye.
Ngo-1996 kumbe 1997 sike saba leke Dr. Strike eyaqeda 3 weeks strike eyabulala abantu abaningi kakhulu. Siye saba le-fuel saqeda ikhisimusi ka-1998 singena-fuel. So ukuqathanisa ngibona njengani yindlela nje eukhonona kodwa ngibona ukuthi baye bekhuluma iqiniso nxa besithi bona akuzange kwenzakale kuze kufike ukuba ngaleli ukuba ngumgabe ekhona.
Ukuvalwa kwamakampani lokhu-ke
uhulumende kumele bona ukuthi engasebenza njani ngendlela eyokuthi ama-companies lawa azuza i-foreign currency ngesikhathi njalo ayakwanisa ukuthi azisebenzele. Udubo esinalo ukuthi uhulumende ufuna ukwenza konke, ufuna ukuba ngo-businessman uhulumende, ufuna ukuba njalo ngo-regulator, ufuna ukuba njalo ngomuntu o-allocate i-foreign currency. Eyiwani uhulumende akumelanga angenele kuma-business kakhulu kakhulu. Kumele afake imithetho ekwanisa ukuthi ama-business asebenze ngendlela okumele asebenze ngayo. Kodwa khathesi ngibona njengani uhulumende ufuna ukwenza konke, uyathenga umumbu, uyathenga ingqoloyi, uyathenga wonke uyazama ukuthi abe khona. Okwesibili ngibona njengani i-foreign currency allocation kumele ibe more transparent. Kumele sibekwazi ukuthi ngubani ozuza i-foreign currency engakanani ukuze sibekwazi ukuthi sitrekhe ukuthi sibone ukuthi bayayisebenzisa ngendlela esiyikhangelileyo. Ngoba sibona njengani yilo udube esinalo ukuthi i-foreign currency elilutshwana esiyitholayo kayisebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo. Kodwa udubo esilalo olukhulu yikuthi sithenga okuningi phandle kwelizwe ukwedlula esikuthengisayo. Yiko okumele sikulungise. So kumele sivuselele ama-industry.
Ngenhlelo lezohulumende alazo, ubona ingani uzakwenelisa yini ukuvuselela umnotho welizwe?
So kumele njalo kube bakhulumisane uhulumende labanye abaku-politics ukuze into lezi zilunge ngendlela esiyikhangelele thina.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. UZulu uthukuthele ngokusilela kwamafutha ezimota ukuqhubeka kusiba kubi elizweni kucunula abanengi. Okuningi okunye okucunula abanengi ukuthi uhulumende ukhanya usehluleka ukulungisisa lolu daba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uveze ngeviki edlule ukuthi imbangela yodubo lolu yikusilela kwedola leMelika. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Udubo lokusweleka kwamafutha ezimota luveza ukuthi umkhonomi kawumanga kahle, luveza ukuthi imali yangaphandle ukuthiwa yi-foreign currency kayika bikhona phakathi kwelizwe kuveza futhi ukuthi lalaphi sikhona iyajontjwa iyebiwa iyakubangani kanti ke njalo ungakhohle ukuthi yona lifuel engena phakathi elizweni amafutha ezimota lawa abuya ngawo ama politicians wona lawa futhi akuhulumende ngakho ke imali yabiphume reserve bank buyiphiwe wona ama politicians wona lawa buya ijontja buya idle kungabuyi mafutha ezimota angabuya ancedise njalo ke nxa kungasela amafutha ezimota ukuthi i-economy iyaphela ngokuba phela amafutha ezimota la besetholakala emkambo omnyama sewedula okuyakhweza ke indlela esigada ngayo izimota kubuye kukhweze izinto ezitholakala esitolo kukhweze yonke into umkhonomi uwe ngendlela eyisimangaliso
uhulumende ungathi uyazihlupa yini ngodaba lolu akhona amanyathelo asobala akhanya ewathatha
ukukhwela kwezinto ezitolo abantu kuyabakhathaza kakhulu kanti uhulumende la ukhuluma ngakho njalo nje kodwa ke sizakhumbula ukuthi uhulumende nguye okubangayo khona lokho ngendlela yokuthi uyekele ubugebengu obenziwa ngosomabhizinisi okokuqala nje okuthiwa i-profiteering kubuye kuthiwe phecelezi i-speculation indlela yokuthi umuntu akhangelele ukwenza imali enkulu kakhulu entweni eyodwa nxa kuyisinku ufuna ase anothe nxa kuyethengisa indlu ufuna sanothe nxa ethwala abantu ngebhasi ufuna sanothe kakho osefuna ukusebenza kancane kancane kwenziwa imali ngendlela ehloniphayo elandela umthetho ehlonipha abantu eyayivele isenzeka kusiya phambili okwesibili kubangwa yi-corruption ubusela obenzakalayo phakathi kwesizwe bukhona kuhulumende bukhona kubosomabhizinisi kuthi okwesithathu yikuswelakala kokuthembakala kukahulumende esingathi thina yi-confidence kulaba ababusayo ukuthi izinto zizabe sezilungile ngakho ke wonke umuntu gijimisa ukuthi ngabe ngiyathola izinto namhlanje ngenza imali enkulu kakhulu ngoba kusasa kungenzeka konakala kusukube sokusitho kwesine kubangwa ukuthi izinto ziyasilela ama factory ayehluleka ukuthi akhicize a produce akhe izinto ezeneleyo nqa kuyisepa yokugeza umbe yokwasha bayehluleka ukuthi bayenze yenele ngokunjalo iyadula nqa kuyisinkwa kuyabe sihluleka ukusenza senela abantu ngokunjalo sidule sona leso ngoba phela nxa sekube banenge abantu abafuna into esilelayo iyakhwela intengo yakhona yikho esikubonayo njalo ngakho ungazikhangela zona lezi zinto ezine ziyaveza kahle ukuthi kuselomsebenzi omkhulu ukuthi lizwe lethu lime kahle nxa singakavusi ezomkhonomi sikwazi ukukhiqiza sikwazi ukulungisa izinto esizidingayo zenele zizahlala zikhwela siya phezulu kanti okwesibili nxa abantu bengamthembi uhulumende bazahlala bekhweza izinto bezama ukuthi ngabe bayenza namhlanje ngoba kusasa bakwazi ukuthi kuyokwenzakalani ukubale kanjalo lobusela lobuselo kokubhizinesi kunye layo uhulumende
alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba alamhlanje iphephandaba le The Herald lithi kulamajaha amabili afileyo ngemva kokugijima umango othile obekusenziwa ngabadinga umsebenzi kugatsha lwendizamtshina olwe-Civil Aviation Authority of Zimbabwe eHarare umsakazo we-ZBC uthi ukungasuki edolobheni lakobulawayo okweziphathamandla zikahulumende ezimele ziyesebenzela elupane sokumise inhlelo zentuthuko ezinenge. Lumsakazo uthi lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu wamakhansili ezabelo owe-Association of Rural District Councils owenzelwa kobulawayo. Iphephandaba le-The Herald lithi idolobho elitsha ele-Mount Hampton lapho kuzakhiwa idale lephalamende lizaletha intuthuko edlula amabhiliyoni alitshumi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abawalethe nge-WhatsApp kunombolo ezithi plaza 202-465-0318 lani lienelisa ukukwenza lokho.
Sanbonani bantu bakithi mina elilaleleyo umsakazo wa Studio 7 mina uPaula kwami uPaula ngisithi le ndaba leyi mina ngokubona kwami ngibona ngathi ayisebenzi le indaba yokuthi uthiwa kufanele ukucontest umuntu ona more than 50 years ngoba labantu bakhontest obona omna ngagwa nabo mgabo so kwabehlula kodwa babele more than those years. So what is the issue yokuthi bethi abafana abancane abafuna ukuphatha kahle ilizwe kube yinto enzima labantu abathatha umhlala phansi ngoba sokwabehlula umsebenzi nje kube bhibhizi betshontsha bebulala ilizwe lakithi elungathi uma uthi uyakubukisisweni wakhona izimbabwe it was the bread basket of i-Africa namhlanje siyahlupheka sesibhizi sesihlala kwamanye amazwe kubo South Africa siyatshaywa kuthiwa siyantshontsha yonke into nje into embi ithiwa ngabantu bezimbabwe abake bashiye phansi kuke kungena abanye abantu igama nginqoba izitha ncube ngobulawayo ephumula south kodwa sesouth africa okwamanje amen
salibonani linjani mina ngingubhilivu nyathi egwanda epelezi sinalapha inkinga esilayo inkinga yezikolo i-secondary school kasila secondary school abantwana bahamba 7 kilometers from here besiya esikolo badlula amaganga they have to travel 7 kilometers besiya 7 kilometers bephenduka of which is not good cela ohulumende wethu weZimbabwe esizamele isekondari endaweni yethu ngoba abantwana bathwele nzima kabasitholi isikhathi sokubala bahlala nje ipass rate yabo iphansi ngenxa yomango lowo ngiyabonga uma singathola usizo.
Hayi siyabonga lathi lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela imilayezelo yenu ingamazwi eliyathumela ke kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo lezi nombolo ze WhatsApp +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhumbi wempi owemelika izolo ungene elwandle lwe-Sea of Japan njengendlela yokuzwa amandla awele Russia elithi le yindawo yalolodwa. Ele Israel selehluleke ukuveza ubufakazi bokuthi ibutho leHezbollah lagebha imigodi okuthiwa ngama-tunnels ngesikhiwa yokusebenzisa ukuhlasela ilizwe leIsrael. Abamele amazwe achiyeneyo eZimbabwe basekela umkhankaso wokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane wawe hashtag he for she. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Benze lokhu emkhosini owenzelwe esigodlweni selizwe leAustralia eZimbabwe obugqoqwe ngummeli wakwele Canada abathakazelele umkhankaso we yi for she bakoqela abameli bamazwe omabili la elemelika ele Canada, Brazil, India, Japan le South Africa. Abameli laba bathe uqakathekile ukuba abesifazane labo batholiswe amathuba afana la abesilisa. Omunye wabalobe amagama abo kugwalo oluphawula umkhankaso we yi for she okuveza ukuthi usekela ukuthuthukiswa kwabesifazane ngumnumzana Brian Nicholas omele ilizwe lemelika eZimbabwe.
We all have to make a more prosperous
mele sizinikeze ukuthi siguqule indlela abesifazana abaphila ngayo. Siqala ngokubona ukuba batholiswa amalungelo abo ngokwaneleyo ikakhulu abesifazana abangenisi ukuzikhulumela kungabantu
kazani.
Omunye njalo osekele umkhankaso we-He for She ngu-ambassador Phakama Mbete wakwele South Africa.
Ngoba phela zonke izinto ziqala ngokukhuluma ngokuthi nizwane ngento phambi kokuthi-ke nenze ezinye izinto. Ma ningeke akhulume nizwane, ma ngabe le movement ingeke akhulume nabantu baseZimbabwe ngokuthi kufaneke izinto zishintshe ukuthi sibe ne-gender equality, akukho into ezolunga.
Uchasisa ngakunanzelela esekhula okuyikho okumenza ukuthi aqakathekise abesifazane.
Yo mama bayinsika ezistrong ezibalulekile zefamily. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bakhululeke emphefumuleni, engqondweni, nasekwenzeni ukuthi basize ukwakha amafamily. Ngaleyo ndlela bakhe isizwe saseZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sindiso Moyo obesemkhosini lo eHarare owenziwe ngolwesithathu.
Ilungelo loluntu labesifazana liqakathekile, kodwa nje elizweni lakithi kumbe ngathi ku-Afrika jikelele izinto nje ezingazwisisekiyo kakhulu, ikakhulu kobobaba. Indlela eyenza ukuthi kungabi njalo ziningi kakhulu. Okunye ukuthi abantu abakwazi amalungelo oluntu. Yokuthi impumelelo yezwe ukuthi ibe khona kumele ukuthi omama labo baqakathekise kuwo konke abakwenzayo.
Ukhuthaza abesilisa ukuthi baqakathekise ukuthuthukiswa kwabesifazane.
Ngithi kwabanye obaba kasikhangele phatheni izimuli zethu ngendlela enhle elokuthula, kungekho ukulwa emizini. Njalo nje sibaqakathekise ngoba yibo phela abasiphathele imizi, yibo phela abavisa abantwana, yibo phela abenza konke. Singabaqakathekisa, siyaziqakathekisa thina.
Abaqoqe umkhosi lo babiza iziphathamandla zakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abantu bonke kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele basekele ukuthuthukiswa kwabesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Nanku okwenzakala kwele Melika izolo lapho kukhulunywa kukhunjulwa uyise owayengumongameli wele Melika, umnumzana George W. Bush uxhawule abanye abake baba ngomongameli ababalisa laye ngokwakhe umongameli Donald Trump lonkosikazi wakhe uMelania, wasexhawula lomnumzana Barack Obama. Umnumzana Bush uthe eqeda ukubingelela unkosikazi Michelle Obama wamqhubela isiwiji. Umnuyi uGeorge Bush owayengumongameli lomntana ke laye othiwa nguGeorge Bush wake waba ngumongameli. Bekule nkulungwane ezifika phose ezine ezivalelise uBush esontweni yeRoma, kodwa yena uzabekwa namhlanje eTexas lapho adabuka khona. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Abafundisi bakhulekele uBush wayengumongameli wakwele Melika, wathi abanye abantu bancoma okumangalisayo imisebenzi yakhe ngesikhathi engumongameli kusukela ngomnyaka ka-1989 kusiyafika umnyaka ka-1993. Kwakenziwa konke lokhu isidumbu sikaBush besise-Capitol Rotunda eWashington DC lapho abantu abamvalise khona. Abaningi bathi uBush wayeyindoda ehloniphekayo njalo eyayikhathalela uZulu. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli, uthi uBush wayesenza imisebenzi ebukekayo.
His example will always inspire, and his lifetime of service will be enshrined in the hearts of the American people forever.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
There was a kindness about the man that was evident to everyone who ever met him.
UBush uzangcwatshwa eTexas lapho kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabantu abambalwa abagoqela umndeni wakhe. EleZimbabwe limkhumbula ngani uBush? Ukuze sizwe ngalokhu sixoxele umnumzana Thandeko Zinto Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe.
Into engiyazi kakhulu ngaye yimpi leyanothiwa ngu-Operation Desert Storm, lapha ahlasela khona esiya eKuwait ehlasela i-Iraq ukuthi kayiphume. Into engayikholisa kakhulu ngaleso sikhathi yaba yikuthi wanika indoda ensundu uGeneral Colin Powell ukuthi abe nguye olawula lowo mkhankaso, waze wabuya esevela empini undodalwana waphakanyiswa ngathi ke kimi empilweni ngibona ngathi waba ngomunye wabantu abathe ukuthi labantu abamnyama labo balawo ukwenza izinto ezibalekileyo njalo ke lekupheleni kwalokho kuthiwa yi-Cold War wenelisa ukuthi umhlaba wonke nje jikelele ube lokuthula azange agijime abe lamawala ngangizibuza ukuthi kambe ngabe kwakungamadoda anje abo-Ronald Reagan ngabe umhlaba wabanjani ngathi ngamafithane-ke ye wenza sibe izinto ezibalulekileyo lanxa nje okunye engakuswela ngaye yikuthi ukhanye ngathi ubandlulo lwe-South Africa i-apartheid wayengathi hhayi ayiqedisisi njengathi kodwa kukho konke lokhu waba yindoda emadodeni yaletha ukuthula emhlabeni wonke ngoba aluba o-Iraq bavunyele ukuthatha amazwe la alamafutha engxenye umhlaba wawuzahamba ncele ngathi-ke hhayi wazama-ke laye
Yes, ngathi-ke ungamqathanisa lobani nxa sukhangele ngamafitshane khona
ngamqathanisa la madoda angaphambili ngale emhlabeni kubo-old stage amadoda alabo Winston Churchill ababe lo mbono wawubona khatshana ukuthi ilizwe elilodwa kumbe amazwe amabili alakho ukuthelela ukuhlala kahle kumbe ungahlali kahle kwamanye amazwe yiko la bengamfaka khona sibule ukuthi laba amahlongandlebe la anjengabona abona Saddam Hussein labo bafakwe endaweni yabo yebo kambe kungaba kubuhlasemuntu elizweni lakhe kodwa nxa umuntu eselizweni lakhe eseza izinto ezimbi ebantwini bakhe lakubomakhelwane hhayi kumele ajezise ngingamfaka khonapho kwamadoda lana agcina egijimisa uHitler ukuthi umhlaba umhlaba wonke jikelele ube lokuthula
kulenkokeli yamazwe ajiyeneyo ekade ithe gwaqa lapho kade kukhalelwa khona uBush kuthi-ke ngesikhathi esifanayo bekulabantu ababekhokhela elemelika abanjengomnumzana Barack Obama ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingoGibbs Dube
siyabonga Gibbs Dube okwamanje-ke lamhlanje sithe silikhunisele umdumo wamakhosi umdumo wezihlengeni i-reggae music
I love a girl and her name is
ungalokothi don't mess with Jill ingoma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma ka Burning Spear igama lami nguChris Gande lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo njalo ntambama ngo 7:30 asidibaneni njalo